lingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyini ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo dokotela Dalubuhle Ndiweni sihlaziya ke udaba luka mnumzana Thobaiwa Mudebe othiyena indlela zokwelamisa ziletha izifo ezijiyeneyo ngalokho kumele zingasetshenziswa lezi ndlela kusetshenziswe ezendulo Ngiyakwamukela kuhle
Ngiyabonga
baba Ungasitshela ukuthi amaphilisi kumbe indlela ezokuvikela ukuthi umama azithwale ziba lenhlupho ezinjani
Usually nenhlupho eziningana in between there but azikho ukuthi wonke umuntu uba nazo lezo nhlupho kodwa kungaba nezinye inhlupho ezingaba khona inhlupho ukuthi iba yinto engasomvelo ukuthi kudliwa amaphilisi to do that but ihambelana nemvelo into ezikhiqizwa ngumzimba ukuthi ama hormones akho asebenza kanjani into ezingayenza ukuthi abanye abantu babe nama problems amaningi nxa bedla amaphilisi abanye kungenzakala ukuthi ba esikhatini for a very long time bangaze kwakwazi ukuthi kuyama kuma izimba bisebenza kanjani abanye kungenzakala ukuthi nxa behlatshwa bethola ama injections nabo kuthule nje ukuthi but kwenza ukuthi ukuhlela imuli zabo ukuthi umntwana bamfuna nini kanjani bese kusibanzima
okokuthi nxa sikhangele singathi kwenzakala kaningi yini lokho kumbe ngabantu abalutshwana ababa lenhlupho lezo
ababaningana I think that's why we think that it is safe kukhuselekile ukuthi abantu basebenzise I think inumbers abantu abangaba nema problems balutshwana but nabo nxa besiba nama problems ukuthi baye endaweni zomtholampilo baxoxe ngesituations zabo kubonakala ukuthi kungatshintshwane or bangasebenzisana ezinye indledlana ezimore safer for them and or ezingabenza bangaze bakhathazeka ngendlela amaphilisi noma injections engabe bakhathaza ngayo indledlana zokutshintsha lezo zinto they are always there so but overall they are not ababaninganga kakhulu abantu abane problems nabe abakhona kunendlela nabangazisebenzisa ezingayenza ukuthi bangaze bathwala kunzima
sike sezwa umsitheli umnumzana Thobaiwa Mudebe sithi yena kukhanya kungani ezinye indlela zokuvikela ukuthi umama azithwale kazisetshenziswa kwamanye amazwe kodwa zilokhu zisetshenziswa emazweni afana leZimbabwe lamanye awezwe kazi leAfrica kungakuhamba njani khona
Yes, I think kukhona izinto ukakhulu lama injectable lezi zihlatshwayo ukuthi umuntu uyahlaba ngemva kwe 3 months or kwa 4 months zivamise ukuthi zibe nemphumela engathi ayimihlanga isikhathi nesiningi isafer ngokuthi inqanda ukuthi abantu bazithwale is better but imphumela yawo engamihle ibisivela efana nalo ukuthi umuntu ablide okay angaza astop leyo ithwalisa abantu nzima ngoba impilo yakho iyatshintsha kakhulu but enye into futhi abanye abantu bangazi baya ngisho khona esikhathini bangazi bakwazi ukuthi systems zabo zisebenza kanjani e-Africa namazweni aku third world zisetshenziswa ngoba they are more efficient generally but they are not user friendly in terms of individuals nxa besiba nama problems anjengalezo so into zifuna ukuthi kube nomuntu oqeqeshekileyo kuqeqeshekileyo ukuthi izinto zo health uyazi understand two kufitshane emtholampilo lapho ungaya khona uyethola usizo khona but endaweni zama third world countries or Africa in general kukude lapho umuntu aya khona eclinic ufike khona futhi ungazi wayithola imihlobohlobo yeminyimi izindledlana ongazisebenzisa ezingafani nalezo ze-injectable so kusase yi-problem ngaleyo ndlela ukuthi ngoba abantu abahlala beswela izinto bese singasakwazi ukuthi sithi ask for the better things ngoba singenayo imali so ukakhulu ngabona yiyo lapha agxile khona ukuthi indledlana lezi zoku-injectable kwamanye amazwe asemukelekanga ngenxa yalokho imphumela yazo ezikhona kodwa sisazisebenzisa ngoba zinqanda ukuthi ifamily zingandi kakhulu or zihleleke ngcono I think that's the major yinto elikhona ya ngabavalelisa abalaleli ya nisale kahle balaleli Thank you.
Sibongile kakhulu ba.
Ora
lo ke bekungudokotela Dalubuhle Ndiweni ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilala.